akukantshintshi lutho. Silokhe silaphe sasikhona ngo-April. I-government yafaka i-10 million kwa-account ye-CAPS ngo-April. Leyo 10 million ilokhu ihlezi khona phana kayikaphumi ukuya koBulawayo. Leyo yaphumayo yaphuma emalini 20 million yafakwa i-Old Mutual. Layo yona leyo kayizange iphumise yakoBulawayo, yaphumise emarondere eHarare lezinye indawo, kayikho yahamba emakampanini akoBulawayo.
Nxa lihluzisisa sibili, okuhluphayo kuyini lapha?
Hayi, inkinga ikuthi sasuka sathatha imali yama-accounts lawa asehuba phansi ngezisu sayifaka ebhenki ukuthi nikwe ibhenki. Ibhenki vele imithetho yayo ngokuncedisa lezi kampani ebona ingazani ziyaphumelela, hatshi lezi ezikhanya zingaphumeleli, ezikhanya zisifa. Yikho-ke yikho lapho kule nkinga khona ukuthi imali leyi sayifaka ukuthi inikwe i-bank, kulokuthi leyo mali ingeniswe e-Ministry of Industry ibe sisiye emakampanini lawa akhanya e-distressed. Kakutsha lokhu kwakusenzakala kungakabi le inclusive government ukuthi kwakuvele kule distressed companies fund e-Ministry of Industry yayisetshenziswa ukuncediswa amakampani kudala. Yikho lokho-ke ngokubona kwami kwakumele sikwenze.
Nxa sukhangeleke kathesi amakampani amenjani?
Kunzima sibili kakukho kuhle. Amakampani ayevele esethwele nzima nyakenye, sizama ukwenza ifundi yona le, amanye akhona savalwa. Amanye isituation yawo isibuhlungu okwedlulo kwayikho khona ngomnyaka ophelileyo. Kathesi sokulamanye amatsha ayengadistressi nyakenye, kodwa kathesi asedistressi.
Okay, kuyagcina ngani Ncube?
Asazi, esindebeleni kuthiwa sizabona lapho kuyawela khona indukulo xa ukaku, kodwa sizabe silokhe sizama ukuthi ifandi leyi ingaye emabhenki, uhulumende avume ukuthi imali leyi i-administre ku-ministry ye-industry ekhangela indaba lezi.